kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande uqolo ngumhla ka 8 Nhlangula 2017 igama ngu Chris Gande
lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje
selusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo ikakhulu emulini zanabo mazimbabweni alahlekelwe yimpilo yawo kuleyo ngozi. Silusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu engozini yebhasi ebisuka eHarare isiya kwele Zambia izolo ebusuku.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uzulu wonke jikelele. Yikho besithethe sinxuse uzulu abuye azozibonela ukuthi iParliament yindlubani.
Umlawuli wedale leParliament umnumzana Jacob Mudenda lamuhla uphawule kusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo.
Oxotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi ogatsha lwe-FBI eMelika umnumzana James Comey uphe ubufakazi edale lePhalamende leMelika eleCongress namuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu 43 engozini yomgwaqo enzakale izolo ebusuku ngemva kokuba ibhasi ekade behamba ngayo iphume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni. Ibhasi le ngeyenkampani yeKing Lion njalo ibisuka eHarare isiya kwele Zambia. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele iStudio 7 ukuthi ingozi le ibangelwe ukuthi umtshayeli ubegijima kakhulu njalo le bhasi ibithwele abantu okwedlulise amalawulo. UCharamba wengeze wathi inani labafileyo lilakho ukuqansa ngoba abanye belimele kakhulu. Ingozi zomgwaqo zivamile kakhulu eZimbabwe ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha enziwa ngabatshayeli. Sechume umeli wePinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda yena othi ulusizi kakhulu ngengozi yayizolo le.
Silusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo. Ikakhulu emulini zanabo mazimbabweni alahlekelwe yimpilo yawo kuleyo ngozi. Silusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela. Sibafisela ukuthi ngabe bangaphangisa ukusila ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ngempilo zabo. Kodwa nje okubuhlungu ukuthi noma singakabi kwazi ukuthi kambe imbangela yalingozi kuyini, kuyacatshangelwa ukuthi kungabe kube liphutha lomtshayeli obegijima kakhulu wehluleka ukuthi enegoshete ikhona. Okubuhlungu ukuthi ngamaZimbabweni lawa akade ezama ukuya zama nawo ukuthi edingele imuli zabo okokuthi nawo bethole ukuphila. NgamaZimbabwe akade siye eZambia siyazama ukuthi nawo bethole abangakuletha kuleli lizwe njengoba kungenala msebenzi ukuthi nawo bethole ukuziphilisa.
Ukhona ukuhamba ebusuku ungathi kusuke kube lamathuba engozi amaningi yini ukwedlula nxa umuntu etshayela emini?
Lelo liqiniso nkomo. Uyabona ebusuku into eyenzakalayo ukuthi okwakuqala ukubona kwethu siyabe singasaboni kuhle. Isayithi yabe singani ngilutshwana ukwedlula lo obona ohamba emini ikakhulu lezi izimota zona ezithwala abantu abaningi siyakwazi ukuthi ngabehamba baye bejonge ukuthi laba bantu ababathweleyo beyefika ngale ekuseni beyenzeke lokho abafuna ukukwenza bese bephindela njalo ukuthi bengene ebhasini bephenduka ngapha kuyizindlela zokuthi beseve izimali ezilutshwana zona lezo ababelayo kodwa angikwazi ukuthi kungenziwa mzamo bani ukuthi mhlawumbe kunokuthi laba bantu bebehamba ebusuku bezame ukuthi behambe kukhanya.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende sixoxela eseGweru.
Umlawuli wedwale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda lamuhla uphawule okusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo lapho agcizelele khona ukuqhakatheka kokusebenza abantu bebambene. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda uthi lanxa amalunga edale lePhalamende evela kumabandla ehlukeneyo ezombusazwe ayamanyana lapho eqhuba imisebenzi yawo kumakomidi ehlukeneyo. Umkhosi walamhla umdenda uthe ubuqondane lokuguqula ubudlelwano phakathi kwedale lePhalamende loZulu kanye lokuba uZulu azwisise ukuthi idale lisebenza njani.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uZulu wonke jikelele ikube sithezi sinxuse uZulu abuya zozibonela ukuthi iParliament yindlubani njalo kwenzakalani eParliament ukuze uZulu asithikiseke ukuthi nxa bekhethe abameli mabo babuya enkundleni enjani njalo bafika benzeni.
USenator Sithembile Mlotshwa weMathebeleland South ngumgcini sihlalo wekomidi ekhokhele ukugqoqwa komkhosi walamhla.
Ikho ke senginikwe lawo mandla sasesihlala ke njengecommittee asengipropose ukuthi na sifuna ukuthi iParliament iyazakala ebantwini and abantu bakwazi imbali kuma ngembali yeParliament kwakusenzakalani kususela ngo-1980 kuze kufike namhlanje.
Uveza ukuba kungani luqakathekile kuye njengelunga ledale kanye loZulu wonke jikelele lolusuku.
Ngikhangela ukuthi nxa sikhangela imbali zama ukukhangela imbali asithi ke sikhangela imbali maybe yamaNdebele omama babengavunyelwa ukuthi bahlale bakhulume izinto ezilengqondo njengalezo. So ngiyakubona ukuthi imbali yesizwe imbali yabomama isithuthukile ngoba mama sefanisa ukuthi bakhuluma ulutho lonzakazi.
Umneli weWange West edale lePhalamende umnumzana Themba Mpofu yena ubekhalangela ukuthi iningi labantu elizweni alanelisanga ukuza kulo mkhosi ngoba kukhatshana.
Lapho sivela khona kakhulu ekhaya iproblem ngamanzi. Amanzi asihlupha ngalo indawo asilimi kakhulu ngale indawo yethu ngeyinkomo lezinyamazane. Ekulimeni lapha ukulima kulesingu yibhizinisi. Ukuthi uhulumente isincedise kwi-irrigation isincedise lakumadamu.
Abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ngamalunga edale lePhalamende kodwa bebengekho kulo mkhosi okudanise abaningi abekade bele mibuzo ehlukeneyo kibo. Kusenjalo amalunga eMbareji Murenga Choir aze kulo mkhosi uzalibazisa uZulu egqoka impahla yebandla leZANU-PF axotshiwe ngemva kokhonona kwabebandla eliphikisayo ele-MDCT. USenator Ethel Mabhungu wakoGudu ethi edaniswe ikwenza kwabeMbareji Murenga ukuze begqoke izembatho zebandla khona kulusuku lukaZulu hatshi olwezamabandla ezombusazwe.
Israeli galia leyi vele isiphake kakhulu ngoba sibonile abantu begqoke irigalia sokukhanya ukuthi ngokayinye phathi.
Abedale lePhalamende babonisa uZulu imisebenzi yabo ukuchathisela uZulu okuphathelene lemisebenzi yalo kanye lokuba abameli bezigaba bahlangane loZulu. Abenhlanganiso ezisebenzisana labedale lePhalamende ezivalisa ele Southern African Parliamentary Support Trust, World Bank, UNDP lezinye bazile ukuzabukisa imisebenzi yabo kulo mkhosi ophela ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abesifazana bakobulawayo abalima izivande ngokuthelezela phansi kohlelo lweZimbabwe Development Democracy Trust lophathiswa ngemali inhlanganiso yeGlobal Development Group leSally Foundation bathi impilo zabo sezithuthukile njalo sebesenelisa ukuphilisa imuli zabo ngemva kokuthengisa izilimo zabo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ukulima uthengisa edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili ngendlela ebukekayo. Abesifazana sebethola ukufunda inhlelo zokulima, ukupheka ijamu, ukufuya inkukhu lokunye osokulethela inzuzo imuli eziswelayo kunye labafelokazi. Unkosikazi Gladys Mpofu olima esizinda Gardens kuWard 21 uthe impilo yakhe isikhuphukile ngenxa yokulima ethelezela ngamanzi adonswa ngempompi ezisebenzisa amandla elanga.
Inkinga esibe lazo ngezamanzi, lo nyaka sibe lamanzi amaningi awezulu, kwashiwa kwatota emasimini ethu kwaba manzi sibili. So hayi, ngesikhona siqalise nje kathesi ukudla.
Esivandeni sesizinda, ixuku labesifazana lifuya inkukhu ngemva kokuhlanganisa imali yenzuzo abayithole ekuthengiseni izilimo. Omunye wabafuya inkukhu njalo elima ngunkosikazi Agnes Phiri.
Amanzi siwathola ngesula yona le. Nxa kulamayezi awaphumi, kodwa manxelanga litshisa adonsa sibili aphuma manje. Ziyasinceda ukuthi siyazuza imali yesinkwa, kwesinye isikhathi uzuza imali yokubhada amagetsi, kwesinye isikhathi uzuza imali yokuphosela irenti.
Ephumula South Ward 27, unkosikazi Simbisayi Ndlovu uthi umsebenzi uqhubeka kuhle sibili, udubo nje kuswela abathengi lamasela abathwalele ubhulo.
Limilatis about 38 beds, kodwa ichallenge silayo siswela amabhaya. Isalima lechomoli yamanje isela vele sesifile lapha engadini. Asila kuthi singazuzimzuzo lapha. Ilethisi leyana vele siwonakala vele sisikasako sekuvuthwa siraiti. But sesweli buyer. About $300 singathengisa yona.
Unkosikazi Priscilla Dube olima kuward 19 ulime amatamatisi lebeetroot yenake ukhala ngohlupho lwamanzi.
Inkinga esihlangana lazo kakhulu ukuswela umquba, kodwa ikakhulu siswela amanzi. Amanzi wesiwaswelayo ngobana impompi yethu ikhipha amanzi kancane kancane, so kuyahlala isikhathi eside ukuze sizuze amanzi. Kungaba lamayezi imthina wethu lo uyabe ungathathi ukuthi upompe amanzi bese siswela amanzi okwamalanga.
Osebenzela kuward 9 unkosikazi Jerita Siziba uthe ngaphandle kokulima uyathola njalo ithuba lokupheka ijamu athengise.
Uhlelo lokupheka ijamu liyanceda sili ngoba abantu abami kabalambe endlini. Ngingathengisa ngiyakwanisa ukuyothenga lami ukudla kwabantwana, ngiphinde ngithengise ngiyothenga futhi amanye ama-ingredients ngizopheka futhi okunye.
Ukulima izivande sekuthuthukise impilo zabesifazana edolobheni lakobulawayo, bethi kungaba kuhle uma uhlelo lolu lungafinyelela kuzo zonke iziqinti ezweni ngoba kulempilo ekulimeni. Inhlanganiso yeZDDT iphakathi kokudinga imali ukuba ifinyelele zonke iziqinti zakobulawayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Oqotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi wogatsha olubona ngokucwayisisa amacala ezinga laphezulu eMelika olwe-FBI, uMnumzana James Comey uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende leMelika eleCongress namuhla ngokuxotshwa kwakhe lodaba lokucwayisiswa kokungenela kwele Russia kundaba zokhetho lweMelika. UKomi yena oxotshwe esikhundleni lesi ngomongameli Donald Trump ngenyanga edluleyo utshele amalunga edale ukuthi ucabangela ukuthi uTrump wamxotsha ngoba ehale isicelo sakhe sokuthi iFBI ichiyane lokucwayisisa umcebisi kaTrump uMnumzana Michael Flynn ngobudlelwano bakhe leziphathamandla zakwele Russia. Ukhomi uthe njalo uhulumende kamongameli Trump waqamba amanga njalo wamngcolisa igama lakhe ngokuthi wayemxotshele ukuthi wayengasalalelwa lokuhlonitshwa ngabanye bakhe ku-FBI. Ukhomi uveze njalo ukuthi wayebhala phansi konke ayekukhuluma elo Trump emihlanganweni ababeyenza ngoba wayengamthembi. Kodwa uthe kazange enze okufanayo emihlanganweni yakhe lomnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama besangomongameli ngoba kwakungela sizatho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzincube.
Ngokubona kwami mina sibili uKhomi lapha ngibona embethelele kakhulu uPresident uTrump uzikhulumele ethi liqiniso. Into azikhulumayo into zonke nje esizibona everyday khonapha kunews. La uTrump nje wazikhulumela sibili nje iqiniso ukuzikhulumela ukuthi khona undoda lo ungani ule dayaviyo. So yikho amenza ukuthi wamxotsha vele ngoba wamxotshela khonokho ukuthi usezayidubula indaba le. So uKhomi lapha sevele sezikhulumele nje sobala into zonke yini kuyazichazela nje sibili ukuthi kuxotshwa kwakhe. Yabona ama-excuses wonke wona la aphiwa ngabo-Trump ukuthi khona bamxotshela lokhu la uyazikhulumela ukuthi ayisikho lokhu engabe langixotshela khona because into le into eyenza la kudala into zabo-Clinton le. UKhomi uxotshelwe nje kuphela ukuthi indaba ye-collusion lama-Russians ibisidubuka. UTrump wathi wabona ukuthi la the best thing ukuthi ngikhiphe uKhomi. Yikho kade silokhu si-investigator kunje. But iqiniso nalo livele likhona.
Kodwa Ncube ukhulumile uKhomi njalo ukuthi umnumzana Trump okwamanje kacwayisiswa. Akula cala abhekane lalo.
Yes, liqiniso sibili lelo because iqiniso lakhona yikho belizama ukuthi khona beze befike kilo because uyabona ukuthi uziye fike eqinisweni eli-classified kule process yakhona. Yikho khona okwathatha about 7 years ukuthi khona uNixon la ye indaba yakhe iziqini idubuka. Uyabona it's a process that takes a long time and there's little small laws here and here to kind of delay tactics njengoba sibona khonapho ukuthi uTrump wagcine faye uKhomi uyabo ngokuyi-delaying tactic khonokho. So eventually kuzadubuka but khonokho nje kuphela ukuthi i-process yokuthi uzufike kuma-classified documents ona ukuthi hayi nanku. But sesifike emaphethelweni akho because nxa sokulo special prosecutor, u-special prosecutor lakho khona ukuthi u-independent nanko uyabe cele ezinye izinto ezingeke noma ezi-classified ezinye akwanisa ukuthi abe lakho ukuthi azithole.
Umnumzana Muzincube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yokukhanga abesifazane ukuba bangene kwezombusazwe njalo bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Sekusele phose umnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli egoqela abameli bedalela ephalamende lamakhansila. Kodwa akukabi lesiphithiphithi esande ukuba khona phambilini kokhetho nxa sekusele isikhathi esingaka ukuthi lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ilunga lebandla le-National People's Party umnumzana Maxim Kandla endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation i-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu onguye oqala lingxoxo.
Isizwe lesingejayele ukuthi abantu kasikaze sikhalale ukuya kuvota ngenxa yokuthi kuridiwa ama-election. Iminyaka yonke le engu-17 lokhu sasiqalisa ukuphikisa izanu ngokuqhubekayo. Kusukela ngo-2000 buze ukuthi esikufundile kulokhu kuyini. Owakugale engakutsho mina kubalaleli ukuthi izanu ivele ibejayele ukuthi bayakwazi ukuthi abantu abauyavota and kumele silaphi. Kodwa nakhesi ngibona kuqakathekile ukuthi sibambe into leziqine ngamandla ukuthi uqhutshwe ngendlela eqondileyo engalasimeleleni and laba ukhetho lolu izeki ehlukane nezano ingabi yinto isangise zano kukunyawo lwezano. Kona lokhu okuneke unyethu kubonayo okufana nokuthi kathe singikhuluma lapho Baba uGandhi use-America ngisizikhonzisa leli lize engalilayo. Ilizwi lami umbono wami awuthi uzwakale kusikume kuze-TV. Ngenxa yokuthi bengizidayela ukuthi i-TV sesiba yiZanu PF Broadcasting Corporation. Ye-TV ibe yinto yeZanu PF. Lama-newspaper la kuthiwa ngawe-prostate abe yizinto zeZanu PF. Lokho vele kutshengisa ubugcwelegcwele ukuthi abantu abaphikisayo bengaziwa nguZulu ukuthi uZulu abe lakho ukukhetha ukuthi esikwaziyo ngaleli bandla yilokhu esikwaziyo yilokhu ngoba siyakuzwa kuyaphuma emoyeni kodwa thina sikukhetha lokho khonokho nje ukuthi bayakuvalela khona lokho and izeki kayishuto ngakho.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke Mnumzana Mkandla ubona njani udaba lolu lokubana abamabandla aphikisayo yibo abenza abantu bagcine bebona ngani ukuyavota ukuchitha isikhathi?
Ukuyavota kasikho ukuchitha isikhathi, njengalokho kuyabe kukhulunywa. Ngoba nxa kuyikuchitha isikhathi, plan B bani abalayo bakhuthazana ebantwini. Okukhona ukuthi abantu kabangene phansi bekhankase ukuze bevota bonke, bekhuthaza abantu ukuthi kabayevota. Lokho kusokhona labantu sebeqilile kumbe sokuhambe njalo okwezanu. Khathesi vela sikhulumi ngakho. Okukhona khathesi asiqinise nama-structures, abantu besukume ngobuningi babo bevota. Njalo kasidilize nini amachiba ukuthi lwami lwechiba lwakhe laphana, lwechiba lwakhe laphana. Asisoze vele lanxa izanu ingazozirike, kodwa ke sizakwenza ukuthi sizidlise siwini sizanu ngenxa yamachiba asesabalele kakhulu. Ngakho ke ebantwini mina ngikhuthaza ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bevota. Kuyisixwayiso esikhulu ukuthi khona abamabandla bebethi wona hhayi babe betshela abantu njalo isikhathi sesekhona, kodwa-ke bangaze betshela abantu into ezakwenza ukuthi khona begcine abantu bengasasukumanga ukuthi bevota. Sesithi hhayi vele izanu sesatshela ukuthi sayaqila kudala, pho-ke sesigoqa izandla sihlale. Lo nyaka kulo nyaka ngom-2018 uyabuya, asoze sikhulume emoyeni ukuthi kwini okuzakwenzakala. Abantu kodwa bazadimanda i-right yabo ukuthi bavotile njalo bawinile.
Kuyini kahle kahle okungayenzakala nxa ukhetho lungenziwa? Imithetho inje, izekhe ilokhu ingani ngezanu PF lokunye okunjani?
Izanu ivele isidayela ukuthi ihlala itshontsha amavoti. Yikho abantu kokurejista ukuvota bame ngokuthi asilavoti ezamboshakala, asilavoti ezatshontshwa izanu PF. Khonokho kuzakwenza kuphela kusenxa ukuthi izanu ikanje ngamandla ukuthi imithetho ukuvota ibe yimithetho leyo njalo ingasekeli bandla elikhethwe njengezanupiya. Yikho nxa yokuthi abantu sibambanisa lezi zinto zombili ukuthi sifuna ukuthi siyevota, kodwa asifuni ukuthi kuphinde kwenzakale futhi esesisakubona kusukela namhlanje kubuyele emuva. Ukunyaka kozaka abo umnyaka ohlukileyo kula yonke iminyaka ukuthi izanu kayibanjwe ngamandla. Into engiyicabangayo lapha ngoba basebejayela ukuthi sihlala sikhupha kuma-independent district zafanana ne-Voice of America, kodwa akunanto enzakalayo. Kuthi ukuthi abantu bathengisele into engicabanga lapho into yokuthiwa yi-civil disobedience. Akunamuntu amabandla amanye amaningi afuna ukuthi ukhulunywe ukuthi kube ne-civil disobedience, ukuthi abantu abasoze abantu bekelele nje besiya
Mnumzana Mkandla, eminye iminyaka siyasibona abantu isikhathi esinje vele sokuphithizela, kodwa amabandla aphikisayo kunye lezanu PF belokhu bengani isikhathi sikhona. Uthini nalo?
Hayi, kathesi amabandla wona ngokwawo kabonakali sibili, bazibona ngazani isikhathi sineni, kodwa kusela sikhathi. Njalo kabakhangele ngaphandle kwesikhangela isikhathi sona ngokwaso, abakhangela umumo ongaba khona phakathi, ngoba layo undoda yena lokho esuthulela abantu ngobuqili, laye futhi umzimba wakhe kawumanga kuhle. Khona kuyake kuyabangela ukuthi khona u-18 angakafiki yena lwana kube lokunye kuyabe sokwenzekile. So sekudingakala ukuthi abantu behlale belungiselele ukuthi ingayisithi isikhathi kukhona okungenzakali.
Hello-ke ngumnumzana Max Mkandla, ilunga lebandla le-National People's Party, obexoxa endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation, i-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Omunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuzequba izifundo eziphathelane lobukhokheli lezamabhizimusi. Umnumzana Gilmore Moyo uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba ngoba lizamthuthukisa kundlela aqhuba ngayo ibhizimusi lakhe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe wo Studio 7.
Okwakuqala ikutazo nje nxa umntu omtsha nje abantu bekuqasha bekumelwa ezenzenjalonjalo but sesefomela yini into engithabelayo ukuthi out of abantu abayi 2680 aplayako ezimbabwe babona mina umuntu ebehamba ebe one of the 60 abahamba so ngithabe kakhulu but at the same time ukuthi into opportunity ukuthi lami ngomuntu omusha kuyangikhuthaza but at the same time ngikhuthaza nje ukuthi ngibe umuntu olokhu epusha imisebenzi yakhe senze okunenye.
Ngaphandle kokuba yingcwethi kwezokuthunga isigqoko, awungitsheleke bhuti wami ukumsebenzi onjani?
Mina actually ayikho fashion designer. Mina into engiyenzayo yile umuntu obetween fashion designer lama the consumer obetween the fashion designer and the supplier of clothes. So mina umuntu ngizalo ngenza I link up ama fashion designers. I'll stay with the fashion facilitator. Ngoba ama designers akula design amaningi ama designers aphuma eshokhetha outside Zimbabwe babuya through mina. So yile ngilink up ama-designers lama-clients endikapa ama-designers lama-market and lama-jockeys. But besides kulokhu nje umuntu la osebenza kakhulu ku-PR and branding, you know, i-agency yamina le kuthiwa yiyona agency le yenza khonokho okulinka apha ama-designers with the client and with ama-jockeys.
Ngombono wakho kuyini okwayenza ukuthi bakhethe wena ukuze ube ngumunye wabasakhulayo ozabe kulo kuhlelo lolu kulo mnyaka?
Alright, I think why ngaba ngumuntu o-outstanding kakhulu ukuthi mina njengomuntu ngumuntu o-practical with imisebenzi. Umuntu ayikho umuntu okhuluma ngemisebenzi yami but umuntu oyenza. So bona badinga abantu abatsha abane-initiative, abantu abatsha aba-forthcoming and forthgoing.
Ukhangelele ukuthi uzabe ufundani kuhlelo lolu okuza kusiza emsebenzini wakho?
Mina kwakuqala into engiyithakazelela kakhulu ngama-collaboration. Firstly, into engiyithabelayo nge-program le. And secondly, just it presents an opportunity ngekhulu njengomuntu ozakwenza more projects like 100 years in Zimbabwe.
Umnumzana Gilmore Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe sixoxa labanye abakulolu hlelo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Namhla kunanzwa usuku lweUnited Nations World Oceans Day. Ngosuku lolu kubukwa ubuhle bolwandle njalo lokuthi lungagcinwa njani ngabantu abachiyeneyo. Lonyaka isihloko sokuthakazelela ilanga leli sithi ngesilungu Our Oceans Our Future. Usihloko lesi kukhangelwa ongenziwa ukuthi kungalahlwa amaphepha elwandle ukwenzela ukuthi lungangcoli kakhulu okulakho ukubulala inyamazana lezinanakazana. Ulwandle lugcine amanzi amaningi asetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Kuthi lo moya oqhakathekileyo uvela khona. Kusinjalo kulezi nanakazana, inyamazana kanye lenhlanzi eziningi ezigcile elwandle. Ulwandle luyimpilo njengoba lusenza umhlaba ukuthi usebenze ngemfanelo. Ulwandle lunceda kakhulu lokuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele ngoba lusetshenziswa ukuthwala impahla ezijiyeneyo. Kwesinye isikhathi ulwandle lusetshenziswa ukuthi lube yindawo yezemidlalo. Kuyenzakala lokuthi ulwandle lumumethe okungasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Kodwa ke okwenziwa ngabantu kutshengisa ukuthi benza ulwandle lugugudeke ngendlela ezijiyeneyo ngoba abanye abantu bathiya inhlanzi lezinanakazana okungekho emthethweni njalo kulabanye abaphosela amaphepha lezinye izibi.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika lusigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gandelilale.
Lo ntungameli Nkomo belandela uhlelo beLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.